soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili emhlazi ku 5 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gande uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele Mozambique luzaphathisa na eleZimbabwe.
Ngingathi mina uhambo olunjenga lolo luyabe lukhangelelwe ukuthi lizancedisa ukuthi amazwe anjengeZimbabwe neMozambique ave lobuhlobo obuqinileyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ibandla le-ZANU-PF lasebenzisa amandla alo wonke ukuhluthuna isigaba sebhinga ngokhetho olwedluleyo ukugoqela ukupha abantu imali kodwa kwedlula.
Ipolitiko yonke ibisebhinga North akulo sebenza imali ifakiwe ngobuningi bayo kuyongathi imali lapha libe
amazwe ambalwa abalisa elemelika asengezelele izijeziso zenotho kwele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku kwele Ukraine.
Okwenzakalayo ngombuso kamnumzana laphana uPutin abaningi bakukhangela bakubona ukuthi kusekuyi dictatorship.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Emmerson Mnangagwa ofike kwele Mozambique izolo ukhangelelwe ukusayinelana izivumelwano zokusebenzelana lohulumende welizwe le Mozambique. Mnangagwa ubikwa ezahlala kwele Mozambique okwamalanga amathathu. Uhulumende uthi uhambo lukaMnangagwa lulandela alwenza kunyanga ezimbili ezedluleyo. Asenelisanga ukuzwa ukuthi uMnangagwa uhambe lequla elinganani. Kodwa sixoxe lengcwethi yecubungula izonotho umnumzana Masimba Kujera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngingathi mina uhambo olunjenga lolo luyabe lukhangelelwe ukuthi lizancedisa ukuthi amazwe anjengeZimbabwe neMozambique ave lobuhlobo obuqinileyo sibili nxa sikhangele indaba zokuthengiselana. So nxa umungameli esiya khona ngale kuya kukhangelelwa ukuthi uzaqinisa ubuhlobo obukhona phakathi kwamazwe amabili, njalo uzenze ukuthi kube lezivumelwano ezizancede iZimbabwe ikakhulu ku-trade, ngoba yizo izizathu ezokuthi i-trade engxenye lokuthi bengaphila njani ku-SADC.
Sizwa kuthiwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusayinelana izivumelwano lo mongameli Philip Nyusi. Ubona ungani izivumelwano zona lezi ama MOU kunceda ngani, ngoba sesizwe kaningi ningi kuthiwa uyasayina umongameli esayinelana lamanye amazwe lezinye inhlanganiso kodwa singabona ukuphuma.
Izivumelwano lezi kuyabe kumele zincedise ilizwe ikakhulu kundaba zokuthengiselana kumbe indaba ze-defense. Kodwa asikhumbule nini ukuthi nxa bebhalelana phansi njengabomungameli uyabe usasele umsebenzi omkhulu okumele wenzakale ukuthi MOU leyo iqalise ukusebenza. Bayabhalelana phansi izivumelwano lezi bengakanika ama-ministers ukuthi ama-ministers agijime lama-MOU lawa. Ngabe vumelana bona uyabe sokulo msebenzi still othi wenzakale, yikho sibona ukuthi kuyathatha isikhathi ukuthi izivumelwano lezi zibe lama results, ngoba ngabe sivumelane sokumele abasebenza emahofisini athetheneyo bekhangele ama MOU uta polimiteto yini lokunye okuneyinengi okumele bakukhangele iMOU yangkhona ingakasebenzi.
Umnumzana Masimba kutshela ingcwethi ecubungula ezenotho ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi kungelani lokunqotshwa kwalo kukhetho olusanda kwedlula ngele CCC. Uhulumende uzaqhubeka ngenhlelo zokuthuthukisa lesi sigaba ezathenjiswa ngesikhathi sokhetho. Esigabeni seBinga North, owebandla leZANU-PF umnumzana Kulakwashe Munsakwa wathola amavoti azinkulungwane ezedlula isikhombisa 7971. Kuthi umnumzana Prince Dubeko Sibanda owe-CCC wathola amavoti adlula inkulungwane ezilitshumi 10130. Ngokwakuqala ukuthi ibandla leZANU-PF linqotshwe ngamavoti amalutshwana kangaka kulesi sigaba. Sixoxe loSibanda owanqoba kukhetho, saqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wakhe wahamba njani njalo ukhangeleleni kukhetho lomnyaka ozayo.
Ubonile ukuthi iZANU-PF thina isiyalisile ukuthi wethu umongameli ebuye ezekhulumisana nabasekeli bakhe, kabili amapholisa esiyalisa, kodwa ke bona baphume leshedule. Singakutshengisa ishedule yakhona, iyatshengisa i-central committee yonke ibiseBinga North, ipolitiko yonke ibiseBinga North. Akulo sele imali ifakiwe ngobuningi bayo, kubuye ngathi imali lapha bebekwanisa ukuthi kwamanye amawadi behambe benika abantu bethi nansi imali, wena votela iZANU-PF candidate, kodwa ngena lalomuntu yokuncedisa ukuvota. Yikho uzathola ukuthi abantu abancedisa ukuvota laphana babebaningi kakhulu kwedlula iminyaka yonke edlulileyo. Isizathu ukuthi ngabantu akade bethengiwe, bethengwa ngamabhakede omumbu, bethengwa ngemali. Yikho esikubonile kusenzakala. Sibonile uDA lo sanda kungena lo ephuma esiyahlanganisa izinduna zonke, esiyahlanganisa osobhuku, belokhu besethuselwa ukuthi khona abantu babo bangayekela ukuvotela iZANU-PF, bona bayakhuthwa ezikhundleni. Sibone abantu abaningi emawadini amaningi bethathelwa izithupha, bethiwa khona no, isithupha sakho awusitholi, siyahlangana kusasa lapho kuyavotelwa khona, uzwe sithole uzwe vota uzwe ngena lalo muntu. Sibone singazange sikubone, so bekunzima, bekunzima, kodwa kungasenani ngobunzima bona lobo, sanelisile ukuma ngoba silama structures, ama structures ethu are solid, but ngaphandle kobusolid kwama structures ethu abantu bakithi bayazi into abayifunayo. For 42 years iZANU ibingela ndaba labo, namhlanje sizobuthanisa ama grader sokuthen, bebengaphi 42 years zonke lezi?
Siyabona ukubana ibandla leZANU-PF likhanya ngani liqhubeke ngezithembiso zalo phambilini kokhetho. Kungakutshengisa yini lokho ukuthi ukhetho oluzayo luza kuba nzima njalo kusigaba sakho sona lesi seBinga North?
Mina ukuthi angiboni ukuthi yiziphi inhlelo elokhu ziqhubekela phambili eBinga North ngemva kokhetho. Ngitsho njalo ngoba inhlelo zona lezo esikhuluma ngazo ukuthi zikhona, ngamagreda akhona afakiwe. Yes, kwenye indawo kukhona lapho angani khona agreda umgwaqo. Sibonile njalo ukuthi khona ufakiwe amatipa lezimota zokulungisa umgwaqo ngale esiyabuzuba, but sezile 3 or 4 months khona izimota lezana ziyayenzile lutho olumangalisayo. Singalungasitshengisa ukuthi nanku umgwaqo lapho yakhona, siyakwazi ukuthi iCaroy Road ibhakani lafakwa umbe sokule minyaka emibili lifakiwe leliyana ibhakani, kodwa iCaroy igokhwe iCaroy Binga Road asikayiboni. So angila lutho mina esendibonele ngalutho ukuthi khona sebelwenzile olungayenza ukuthi ngiyephutha ngokuthi khona ngo-2023 ama-elections ayabenzile. Lokhuyana okwenzakalayo yilokhuyana kuvele okujwayelekileyo, amabhakane akhona amanye bawakhiphe kathesi, mbathole bekhiphe ibhakane eBinga elukuze ne-terminus laphana eBinga, bekhipha befake elinye. Ngaze ngababuza ngathi selifuna ukutshintsha yini amanga okuqamba, ngoba lawana amanga asehlale kakhulu laphana, abantu belokhu bebona ukuthi lalithembisa ukuthi liyakuzalungisa izibhedlela, lizalungisa lokhu lilungise lokhu, kodwa asikaboni lutho. So ke amboni mina ukuthi khona ngo 2023 kuyakuba lobunzima ebinga north ngo 2023 sizawina nge number ezinkulu okumangalisayo izalo PF izadliwa ngendlela ezadliwa ngayo ilizwe lonke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba sebinga north imizamo yokukhuluma leziphathamandla zezano PF ngalolu daba yehlule Ngameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa useyekethise imigoqo ye-COVID-19 esithi igciwane le-coronavirus selinganeno kulelo lizwe. URamaphosa wethule amazwi akhe izolo ebusuku esithi imigoqo eyayifakiwe yaphathisa kakhulu ukwehlisa inani labathelelwa igciwane leli. Kodwa uRamaphosa uvumile ukuthi igciwane leli alikapheli. Esithi isimo asisavumeli ukuthi imigoqo le iqhubekele phambili uthi eminye imigoqo le iqale izolo ebusuku ukungasebenzi kodwa eminye ebalisa ukugqoka ama mask lokungabuthani ngobunengi kuzasuswa ekupheleni kwenyanga uRamaphosa uthi abavela kwamanyamazwe bazaqhubeka beveza isimo sabo sokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku coronavirus Siqoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, i-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngibona sengathi amazwe amaningi asethe ukwehlisa kumbukekethisa imigomo yomkhuhlane lo we-COVID okuvikela abantu ngoba abantu abaningi sebegonyiwe kanti njalo nemizamo yokuqhubeka abantu begonyiwe isaqhubekela phambili. Kanti ke njalo siyabona nje ukuthi ukuphephetheka kwegciwane sokuthe ukwehla nakulabo abangakatholi ukugonywa. Siyazi ukuthi siya esikhathini sobusika okuyikuthi khona nje indaba kungaba yikuthi imigomo le iye yathi uyekethiswa ngesikhathi sisiya ebusika lapho umkhuhlane ophepha othanda ukuba mnengi khona. Yikhona nje lokho kungathi kuyasethusa kodwa sibona ngathi bekuyisinqumo bese kufanele ukuthi ngabe kudala sathathwa ukuze abantu baqhubeke babuyele ezimpilweni zabo ngoba kubukeka sengathi le migomo isingaqhubeka ilimaza abantu kakhulu kunokuthi isindise izimpilo ngoba abantu sebelahlekelwe imisebenzi abasakwazi nokuphila. Sibona ngathi ngalesi sikhathi lesi ngeke iphinde ibuye iqale phansi ngoba abantu sebegonyiwe.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani okungaba kubangele ukuthi igciwane leli libe nganeno ukuthi abantu bebelandela imigoqo yezempila kahle kumbe vele igciwane lakhona lingani liyavuka liphinde licatshe lona ngokwalo
ngibona sengathi ukwehla kwegciwane ukuthi isikhathi salo nalo bese lifike lapho abantu bona bodwa imizimba yabo esiqale ukuzilungisele sisanelisa ukulwisana nalo bona bodwa nakhona kungekho mhlawumbe nokugonywa okuthile ngakho isikhathi sale ligciwane esokuba nobungozi obukhulu ngathi bese sidlulile hayi ukuthi abantu bebelandela imigomo ngoba abantu abaningi nje ngaphandle nasezindaweni ezithile bese bekudala nje beyekile ukuyilandela lemigomo kanti nezinga lokuboshwa kwabantu ukuze lemigomo kuqinisekisa ukuthi yalandelwa bese lehle kakhulu bekungasekho nje ukuqinisekisa okungako ngakho ngibona sengathi ukuhehla leli zinga akukho ekuthini abantu bebelandela imigomo kodwa kusekuthini ngabe abantu bese begonyiwe kakhulu iningi labo kumbe njalo igciwane imizimba yabantu nje isijwayele isizilungiselele ukulwisana nalo
umnumzana Vusumuzi Sibanda umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo IP iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umphathi mtambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthwaliswe nzima edalele parliament izolo ngamalunga aleli dali kade efuna ukuba kwazi ukuthi kungani uhulumende wakhetha ukuthenga amajekiseni e-COVID-19 awavela kwele China khona kule mihlobo eminingi etshiyeneyo umhlaba jikelele. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi icala lamalunga ebandla le-CCC amane uJoana Mamombe, Cecilia Chimbiri, takutswa ngadziwore lo takutswa jirika elokwephula imigoqo ye-COVID-19 lizathethwa mhla ziku-5 ngenyanga kaNkwenkwezi uMeyi. Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lesithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani kule ntambama enhle, ngibingelela uStudio 7 abasakazi bonke bephelele, omama nabo baba abasebenzelayo la emsakazweni. Ngibingelele abalaleli, omama obaba abantwana nomkhulu ogogo, kuyo yonke indawo la okutholakala khona isizwe sikamthwakazi. Ngiyabingelela. Kutamba mehle inkanyamba ekhulumayo uDumisani wakwaNkana, ngikhuluma ngise Johannesburg. Ngithanda ukuvula abantu bakithi amehlo ukuthi bekwazi noma ngabe bakuphi ukuthi sinje singumthwakazi siyisizwe, isizwe esiphelele, isizwe esingakwazi ukuba no-president waso, sizimele sodwa. Isizwe esingambumba u-government, sizimele sodwa kungela kuyama kwezinye izizwe. Isizwe sikamthwakazi, isizwe sasemathebelelendi, isizwe esigoqela zonke indimi ezitholakala kwamthwakazi ngaphandle kwesishona, zonke indimi ezitholakala kwamthwakazi. Ngakho ke akuphele lokhu ukuthi abantu bakithi bebe berojwa ngomlomo omnandi kube kuthiwa singabantu banye, labo bese besithi hhayi asifuni lo muntu ozabe sitshela ngokwemhlobo, kodwa labana abantu bona besitshela ngayo imhlobo noma bengakhulumi ngema-voices wabo kodwa bayasibonisa ngama-actions wabo. Akuphikwa, akuvikwa, ibhatsha lihlohlwa ukuthi thina sibe sesithi thina mase sikhuluma ngokwemhlobo bese kuthiwa singama-tribalist. Okhuluma nge-action ngoba isilungu sithi actions speak louder than words, naye is a tribalist. Ngakho ke asihlakanipheni bantu bakithi, singenziwa abantwana. Amaqembu wonke awepolitiki asuka eHarare alikho nelilodwa elilwela inhloso zabantu bakomthwakazi, alikho. Angeke ufake ukhansila osuka kwaMrewa sezokuba ikhansila kobulawayo elinde imali endiho ahole athathe imali yakhe ayispenda kubole ukuthi idorobho lifile kumbe linjani, akala ndaba nakho. Okwakho okwakhe yipheyi ayifunayo. Bantu bakithi, ngiyalicela ngiyalincenga, besingenayo iphathi, sasinozaphu uzaphu naye wasenzela amatayitayi ngoba wasathatha wasihloma khona ngale. Manje uphumile uzaphu uneminyaka eminingi kabi, uphumile wazi waqala phansi ukuthi abe nguzaphu omusha, kodwa ke siyazi ukuthi vele indongo isilahle isibhongo sayo. Angisoli sibili izaphu, kodwa ke siyayazi lapho esuka khona, sikhule ngayo, ihlulekile. Ake sizameni ezinye izinto, ake sizameni amanye amaphathi, ake sizameni MRP, Mthwakazi Republic Party, MRP, Mthwakazi Republic Party, umholi wayo uMqondisi Moyo. Ake sibazameni laba abafana, ake sibone ukuthi kathi sihluleka ngathi singazeyisi thina, sihlutshwa ukuzeyisa abantu bakomthwakazi. Ngihlala ngizwa lithi hayi baze laba balutshwane, hayi basezelani, izami lezelani, kambe lingajabulela amakepisi, lingajabulela ukuphiwa amakepisi le-10kg yempopu kumbe enhlanyelo ngesikhathi sokulima. Yinto elijabulela ukuphiwa nje izambiyo ye-dollar for 2, yiyo le into eliyifunayo, elijabulela. Hayi selazelwa ukujwayela mpela ukudubeka, selibona ngazathi vele into eyenziwa izami le-MDC vele yindlela yokuphila. Thina siyawazi umehluko phakathi kwendlela yokuphila nendlela yokuhlupheka. Manje thina sisendleleni yokuhlupheka, siphakathi kwempilo yohlupho eluhlupho emathebeleleni ngoba libona nje izigaba zethu zingadevelop. Ngiyalicela abantu bakomthwakazi, zamanini MRP come 2023, kenenze okwenu. Isishona lesi elishona lisikhuluma lingamandebele uzuzusa unyanya lwakhulini, asikwenzeli lutho, sigqathe ngolwakhulini. Yebo, angisho ukuthi isishona singakhulumi, asikhulunywe uma kune-reason. Hayi ukuthola abantu bakithi selipeperesa lipeperesa noma lingamandebele libabili selikhuluma isishona, olwena ulimi lulusolayo. Ake sikhulumeni okungokwethu, sikubalulekise, sikuqakathekise, sikuphakamise, sikufake ezingeni, sikufake kwenye ilevuli. singabe sikhuluma okwabanye ngato kwethu kuyenyanyisa. Ngiyabonga abathwakazi abahle, ngiyabonga basakazi abahle. Ngilale kahle.
Sanibonani emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi nomhle kangaka ukuthi lisiphathele inhlelo ezinhle kanjena ukuthi sikwazi ukuthi amazwi ethu nembono yethu izwakale esizweni sakithi. Siyabonga. Sengathi ningahlala kuqhubeka kanjalo. Mina njengami ikhala kakhulu ngokuthi kusasenabantu abathi uDouglas Monzora neqembu lakhe noThokozani Khuphe banephathi ukuthi kuthiwa kunabantu okuthiwa babalandela. Hhayi, angiboni ukuthi sikhona isidiko salokho. Nongaboni sobele ngabe useyabona manje. Bafuna ukuphazamisa abantu kahle kahle bona bayizana uPF nje ngabe bacathi ukuthi hhayi linelilandela thina ngenani labuzana ngabe siyabezwa. I-opposition party ekhaya esiyibona ukuthi ihamba iqiniso yona leya yi-MTC eyayiholwa ngothwangirayi njengamanje isiyi-CCC esiholwa uNelson Chamisa. Sengathi abantu bakithi bengabona bevuke nabemake beyisapote ngendlela zonke ngoba lapho ehamba khona kuthiwa iyakhankasa amaphoyisa awayivumeli bayibopha bayicindezela. Ayikho enye i-opposite party ekhaya ehlukunyezwe njengayo le iparty eyayi-MTC esiyi-CCC. So nathi sila esikhona hlukumezeke kakhulu. Siyafisa njalo ukuthi ngenye ilanga sibone sisaphila ilizwe lakithi liphethwe ngendlela elesizotha liphathwe yibo labo abafana labona eselijamisa ngoba siboni ngani ikusasa labo lingangani liyaqhakaza ngoba banawo umbono welizwe lento ukuthi ubuhlungu bezizalwane zaseZimbabwe babuzile bahamba ngeqiniso labo.
Studio 7 ibingelele kubalaleli lani basakazi bethu abahle abaloqotho. Ye ngiye ngikhulume lapha ngendaba yesikolo. Into eyenzakala ezikolo lapha eZimbabwe sithethe nzimaya. Uzathola ukuthi imali zuza beyifuna izikolo amatitsha engafundisi. So lapha ezizavulwa khona zizokuthiwa imali yakhona ifunakala i-term yonke from January up to ukuvala kwe-first term. So bona bengafundisanga anti busela lobu bezakala la. Siyacela. Zakhamizi ezinhle kasibambaneni singabhadali leyo mali ezikolo singcono sibhadale okuyihafu kumbe bavula ngoFebruwari phela kumbe ngumatshi siyabhadala imali kamatshi kuphela lezi ezinyanga bengafundanga sibhadalani. Umbuzo wami wokuqala lo ukuthi sibhadalani la sirojwa egcekeni kunje. Hayi. Bantu bakithi asivuseni amehlo mani kade sadliwa. Siyakubona ngibuye ngapha kwezombangazwe. Ilizwe leli selemhluje uMnangagwa nabantu bakhe. Mnangagwa aphuma esihlalweni ngokwehle kukontrola abantu bakho ngamasela amakhuruku. Bakhuluma kakhulu baphethe lapho besedla izimali. Ilizwe lizathuthuka kanjani? Phuma lapho isilizwe selukwehlule. Liyakwehlula ngoba kulanto eyenzayo. Abantu liphethe lokho lidudulala lofana umncane uChamisa akaxokozeli umfana lo. Hayi, uthule kodwa limhleli kakhulu. Usethe uyayenza imihlangano, uyahlalwa, uyavalelwa. Kanti kuyini okubonakala lapho? Abanye la ama-parties hayi kahlukuluzwa. Kuhlukuluzwa iparty yomfana omncane. Libonani kuye? Kuyini elikubonayo? Anti libona iqiniso lodwa? Ndibona iqiniso lodwa la kumthakazi engamqondisi. Uhlukuluzwa kubonakala amaqiniso. Oleqiniso uyahlukuluzwa. Abalamanga babika esayidini right. Abaqamba amanga laba betshela abantu amanga ezabomuzwe ezabomakhuphelezi okungamaphathi okunganamsebenzi okufuna imali. Imali babanga nje laba balwa umuzwe lo makhuphe imali abayibanga la. Bafuna imali. Ha! Ndiyanyanyisa manje kade sihlupheka kuleli lizwe. Dala sihlupheka. Yiyekelana laba abafana abancane laba abaliqiniso bakukhokhele leli lizwe. Vele ngaze lenzeni. Abantu azoze bayivotele idoti beyikhangele. Abantu bahlakaniphile mani kade. Kalerubha bani. Abantu bakhaliphile kade. Phuma mna kagola abantu bakho. Uyehluleka mani. Wehlulekile umgabo wayingcono kakhulu. Mgabe was better than. Ngiyabonga sofa sonke Mbongolo khona ngapha. Ilibizo lami engikhulumayo lapha yimi sofa sonke ngoba ngiyalazi ukuthi singakhuluma usulala uredo. Ngiyabonga.
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amazwe ambalwa abalisa ele Melika asengezelele izijeziso zenotho kwele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu ababulawa ngesihluku kwele Ukraine. Enye inkokheli yamazwe ithi umongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin kumele ajeziswe emthethwandaba womhlaba esetheswa amacala ombhuqazwe. Izidumbu ezabantu ababulawa ngesihluku bezigcwele ezitaladeni zamadolobho ayehluthunwe ngamabutho ele Russia asesukile kusukela ngesonto ayebucwadlana lesigodlo se-Ukraine iKiev. Sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhe Bhango Dube.
Izidumbu ezitholakale elizweni lase-Ukraine lapho ke kade kulamasosha ase-Russia khona kube yinto eyathi ukuba ludaba olusekhudini kakhulu ikakhulukazi emazweni angasentshonalanga ngoba sisazi ukuthi kuningi okwenzakalayo laphana nxa kuwukuthi kuye kwavela isimo sempi elizweni. Kodwa ke kuye kwachiya abantu abaningi belembuzo eminingi kakhulu engithemba ukuthi ngokuhamba kwesuku noma ngokuhamba ngokuhamba kokuhanjiswa kwalimpi kuzabe khona impendulo abazayenelisa ukuthi bayihlomule njalo noma abazayenelisa ukuthi bayiphendule kukhangelwa isimo lesi esikhona elizweni lase-Ukraine njalo kukhangelwa lo monakalo lo otholakeleyo.
Umbuso kamongameli wele Russia ubona njani, ubona ngani ubusa njani ukuze enelise ukuthi ibutho lake libe lesihluku esingaka?
Kwenzakalayo ngombuso kamnumzana laphana uPutin abaningi bakukhangela bakubona ukuthi kuba sekuyi-dictatorship ngendlela abuza ngakhona ngoba useyintando kayiphikiswa ongasafuni ukutshelwa lutho. Kodwa ke uhlupho lwakhona lu-deeper than lokho esikubonayo ngamehlo. Into ekhona ngeyokuthi amasosha ase-Russia indlela abazwisisa ngayo bazwisisa ukuthi kufanele ukuthi baprotecte i-sovereignty yelizwe labo lase Russia. Ingakho nxa ukuthi bengayelelisa ukuthi behambe bayihlasela isitha esizayo esingavuka kusasa hlasele ilizwe lase-Russia ukuthi bazabe bengasawuhlomulanga umlando lo abavela bawuphiwa ukuthi ufanele ukuthi bavikele ilizwe lase-Russia. Ingakho belalela kakhulu umnumzana uPutin ukuthi bahambe bayekulwa naloma ngubani lo abe bethole ama-orders betshela ukuthi lo uyisitha se-Russia.
Kuzaguqula na ingqondo yalabo kade besekela umongameli wele Russia?
Labo abakade bevele bedlelana lo mnumzana uPutin angiboni ukuthi isigameko lesi kungabe yinto engatshintsha lutho. Njengalokho esaseke sikubona emazweni mhlambe adlelana labo le-NATO, adlelana labo Melika ngesikhathi kuhamba kusayakwenzeka izinto ezazenzakala elizweni lase-Middle East kubo-Afghanistan ngale abantu bebulawa kubo-Libya abantu bebulawa emazweni njalo afana labo Iraq abantu ababebulawa ngesikhathi sika Saddam. Kodwa ke bajika o-Tony Blair bathi hayi kwaba liphutha sakhuluma into engayisiyo. Kodwa ke akuzange kwabe lotshintsho ebunganeni babo lamanye amazwe ababedlelana lawo. Engithemba ukuthi kusase into efanayo ukuthi amazwe afana labo China lamanye amazwe avele edlelana elobudlelwano obuhle nelizwe lase-Russia. Lokho ayisikho okungatshintsha lutho ngenxa yokuthi sekuvele isigameko sabantu laba abatholakala bekuma mass graves elizweni lase-Ukraine. Kodwa ke ngithemba ukuthi kuzabe khona ukuthi bazahlala phansi kube khona amazwe abanikeza umnumzana uPutin ukuthi akazame ukuthi baqondise ezinye izinto ngendlela thize ukwenzela ukuthi kungaze kugcine ukucikela phansi ubudlelwane babo. Kodwa kukhona ubudlelwane babo angiboni ukuthi bungapha bajintsha ngoba njengoba ngisithi ngicizelele ukuthi impi leyo babogande yimpi esiyibona ngamehlo sibona abantu bedutshelwa bebulawa. Kodwa impi leyo is so deep rooted ukuthi kule zinto eziningi enye impi ilwiwa ngamehlo lesiyibonayo kodwa enye impi ilwiwa ngomkhonomi enye impi kuliwa ngezinto eziningi okuhlanganyela konke lezinto zenezo ezifana labo gas labo petrol esikubona namhlanje kudura umhlaba wonke kodwa ke kungenxa yokuthi amazwe amabili nalawa alamanda emhlabeni ayiwalwayo njalo ukuthi okunye kuyikulwa ngokuthi uPutin ulwisana le dominance ye US dollar ekhona emhlabeni
umnomzana Difa wajabha ibhango Dube ngolandela ezombusazwe ubeqoqa ecingweni leStudio 7 esebhilitane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.